Izikolo sezilamaviki phose ayisikhombisa zivaliwe kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 njalo akukaziwa ukuba ziyovulwa nini. Ababalisi labafundi bathi bakhathazekile ngakho ke balemibono ehlukeneyo ngengxaki esidalwe yilo umkhuhlane kwezemfundo eZimbabwe. Umbalisi wezansi emaNdebeleni unkosikazi Nomusa Nyoni uthi labo bakhangelele ukutholiswa imali izikolo zivulwa.
Ebo kambe sesizwile sibili ukuthi amanesi engezelelwe imali. Sesikhangeleke ukuthi uNkulunkulu ephathisa sivule izikolo amatisha lathi sizakwengezelela imali. Ngoba umbalisi nguye umuntu ohlangana ke lalolu hlupho lokuthi angangenwa umkhuhlane we-COVID-19. 52 children phambi kwakhe, 35 iphambi kwakhe. Uzuthi unesungcono ngoba uzathola abana laba sebefike ngale begula. Utisha vele uku-risk okunye okumangalisa. So sikhangela uhulumende ahlaqalisa amalungiselelo considering i-plight yama-teachers.
Unkosikazi Nyoni uqhubeke ethi ababalisi labantwana balakho ukuthelelana lomkhuhlane izikolo zingavulwa.
Ngikhangele sibili ukuthi kule ngozi yokuthi nxa kuvele kungakhontinua kunje kukhonsidwa amanesi wodwa kuphiwe imali amanesi ama-teachers engaphiwa ngakho kuzahlupha. Sesinanzelela ukuthi i-COVID-19 le vele i-sort of airborne iyaspredeka nje lula. Abantwana bayathelelana, lo mbalisi uyathelelwa. Akukuvele kulobuzima sibili. Umbalisi uku-risky la uzagula.
Isakhamuzi seKezi umnumzana Whiteman Moyo yena uthi bakhathazekile ngeholo lababalisi ngoba belakho ukukhalala umsebenzi uma uhulumende engabalungiselanga.
Kuthiwa khona kule bush allowance kuzoba le risk allowance. Encane sizwa ngapha ku Ministry of Education kubabalisi lababalisikazi labo headmaster. So kutho ukuthi bathi bona abafuni ukuthi bafike kulelo banga lokuthi sebengayenza lokho kwakuthiwa yi-sit at home, lokho kwakuthiwa yi-strike, sebeyekele umsebenzi. Hatshi into ekhona ukuthi uhulumende kahle aphangise ananzelele ukuthi kulohlupho lapho olukhona olungafika esikolweni. Abantwana nxa befundiswa abakawubambi umkhuhlane kulapho kule ngozi enkulu ngoba uyabe ungakwazi ukuthi kufundisa umntwana olomkhuhlane ubongela mkhuhlane. So akunanzelela ukuthi nxa kuphiwa amanesi akuhle kuphiwe kuphiwe lababalisi.
Isifundi enkayi umbali yemvelo Ngwenya ucele ukuba izikolo ziphuze ukuvulwa.
Lapha mina ngikhuluma ukuthi sicela ukuthi izikolo zingavulwa masinyane ngoba abantwana ngale zikolo babehlayene njalo kulale COVID-19 singahlangana ngoba abantwana besikolo bangagcina be-testwa positive kule coronavirus. Ngibe ngicela ukuthi izikolo ziphuze ukuvula ngoba kule flow leyomqando esizabuya njalo kathesi abantu baku-lockdown babeswela izinto zokudla. Nxa sesivula izikolo abantwana bazabe sebeswela okokudla.
Umbali yemvelo Ngwenya uthi ukhathazekile ngokuswelakala komuthi wokwelapha kumbe ukuvikela i-COVID-19.
Ama-scientist wona la ayiwa umhlaba ayisula into ebulawa yisepa yena le esigeza ngayo. Indawo zonke lapha emathawni nasemakhaya ufica kufakwa ama-sanitizers ngezigubhu ezile mithi efana namasepa ogezi izandla ogezi imiganu kodwa kuthiwa yona le imithi yabulala i-corona. Wona ama-scientist wona lawa ehluleka nje ukuthi yenze umuthi ofana lesepa yena leyo kodwa ongalimaziyo emzimbeni omuntu ongadleka umbunatheke kumbe uthelele emakhaleni ukuze siqede leyo corona phakathi kwemzimba yethu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa kakatsho ukuba izikolo ziyavulwa nini kodwa ngolwesihlanu weviki edluleyo uyekethisile iziqondiso zokuba abantu bahlale emakhaya. Ngakho ke ilizwe likusigaba sesibili sokulwisana lokumemetheka kwe-COVID-19. Asenelisanga ukuthola umbono kahulumende ngesicelo sababalisi semali lapho izikolo zivulwa njengalokho okwenzelwe abongi njengoba ngoba abengatsha zonke zemfundo bebengadobi ucingo loba ukuphendula imibuzo ethunyelwe ku WhatsApp. Lisiyachona ilanga la izolo ugatsha lwezempila kahle ezweni lubike ukuba lokhe kunabantu abangamachumi amathathu lane abalegcikwane le COVID-19 ezweni. Uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukumisa ukumemetheka kwalo umkhuhlane, njalo uZulu sokumele ahambe egqoke okokuzivikela okuvala umlomo lamakhala imask. Ozabonakala engela mask emphakathini ulakho ukujeziswa ngokuhlawuliswa $500. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.